VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kumabasa 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sinanzele ukuthi khonapho ingxenye sokuzaba lobunzinyana lokuhlukuluzana phakathi kwalaba bantu abanendlozi lalaba bantu abarendileyo.
Uhulumende uthi akula muntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti ingozi yomkhuhlane we-coronavirus ize idlule.
Ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo yinto nje esiyivukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhuyana okuthiwa ngama-last kicks of a diagnosis ngesilungu.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khube sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amathathu lambili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amahlanu 453 abahlolwe umkhuhlane lo izolo akekho ofunyanwe elawo. Luthi njalo asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Asebehloliwe elizweni lonke jikelele sebephezu kwenkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7,287. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 216,857 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,566 wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamane 1,469. Uhulumende uthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti kuqala linyanga ilizwe lize liyevulwa sokwedlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Isinqumo lesi sithethwe litale labaphathintambo elekhabhinethi izolo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-Twitter uthe ikhabhinethi inqume njalo ukuthi abalotsha endaweni zamabhizimusi labo kabamelanga baxotshwe. Uthi amarenti azabhadalwa ilizwe selivuliwe uzulu sebuyelile emsebenzini. UMangwana uthi lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokubhadalwa irenti egcweleyo egoqela eyesikhathi sokuvalwa kwelizwe kabalalungelo lokuhlawulisa uzulu irenti isizele. Isinqumo lesi siza ngesikhathi abanye abanikazi bezindlu bebikwa sebeqalisile ukuxotsha amalotsha. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Sibona ungathi kungaba njalo kuba lohlupho oluthile ukuthi kambe nxa umuntu engasabhadalanga sithi thina i-lockdown iqede phose i-6 manje kufika phezulu bese kuthiwa lowo muntu kaqhubeke ebhadala imali ezingana ngemva kwalowo le renti yaleyo nyanga. Umbuzo uhambe ukuthi abantu bazawanesayimbela amakhampani abazosayina lokho ngoba sinanzelele ukuthi imali yakhona bayezabezethatha ngoba bathatha abaningi nxa bengabhadali bayabengenza ibhizinesi. So leyo mali akusaqedakali lizavelanga khona kuyatshengisa ukuthi kunzima kodwa sesizwa njalo futhi inkulumo yakho ndibeyijika futhi bona beduze ukuthi abantu bakabame ngalokho ukubhadala la malendlozi lawo akathule ngokuza irenti kulezi gaba ezimbili lapho ezilandelelayo. Okokuqala, bakhona ulendlodi vele ezibabhedlana nje ukuthi kulilizwe eligcwele abantu abangasebenziyo abanengama-informal traders. Uzananzela ukuthi silabo abantu abangamalendlodi abangasebenziyo impilo yabo ukuze baziqhubeke bekuphila nebisina leyimuli zabo. Imali leyo bayithola khonapho emarentini. Sinanzela ukuthi khonapho inayesokuzabalo kunzinyana lokuhlukuluzana phose phakathi kwalaba bantu abalendlozi lalaba bantu abarentileyo. Ulendlozi eselohlupho lokuthi kambe nxa laba bantu sokuthiwa bahlale bangabhadali lami ngababuzi leyo mali izavelanga sesibona uhlupho sesiselangapha kuma-commercial. Siyananzela futhi ngaboma-commercial stains bakhona abantu abayekela ukurun i-business banika abantu i-business zabo ukuthi ibancede ukuthi badle khonapha. Pho umbuzo omkhulu ukuthi khonokho sibona thina njengezakhamizi ukuthi pho sekuzakhoza ingxabano phakathi kwama-landlords ama-tenants.
Ingxabano elikhuluma ngayo le ingavikelwa njani?
Aluba uhulumende ube nguhulumende esikubona kusenziwa kwamanye amazwe ngenxa yale i-disaster yomkhuhlane ositshayileyo, sinanzela amanye amazwe ukuthi bathi bona hathi bo bayancedisa abantu babo ukuthi babanike imali baphile. Uhulumende ingxenye ukuze le ingxabano ingabi khona, thina njengebulawa professional association thina uhulumende kangenele ancedise kulezo zigaba ezinjalo. Yena kube nguye onika abantu imali ngoba phela indaba le eyalo mkhuhlane otshaya umhlaba wonke watshaya leZimbabwe abantu abazidingelanga kodwa badinga ibakhwele phila. So uhulumende sowumlando wokuthi adinge imali ancedise abantu bakhesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa esephe asebekhulile koBulawayo abedlula amakhulu amathathu. Uncedo lwempuphu esithi le yindlela yakhe yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe osokubangele ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Isikhulumeli se-MDC koBulawayo umnumzana Sithan Chiroza uthi abathole usizo lolu bahlala emalokitshini ayisishiyangalombili.
Umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikezwa ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So wonke usikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Ubona njani umumo okhona elizweni ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane? Ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathisa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwa imali abafana abelunga lezanu PF ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sanguminister ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqutshelwa ama youth imali ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare so sesikwazi ukuthi vele into le vele into eyokubhayizisa abantu eyokuvala abantu amehlo ukuqutshela abantu beHarare uzakhumbula futhi Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan i-business proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu ngengulube ezindaweni zeMashi Central bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha so hayi lokhu kuvamekile siyakwazi omnangagwa siyabazi
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli se-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 unobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla ngokugijimela ukwamukela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi nguye owayemele abe ngumkhokheli we-MDC ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai athi umnumzana Nelson Chamisa. Ngokunjalo uNyikazino utshele inkundla ye-Open Parley ukuthi nguye osengumongameli waleli bandla. Wothi njalo selobele iziphathamandla zedale lephalamende kanye lezekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezazisa ukuthi ibandla le-MDC kalisoze lilandele isinqumo se-Supreme Court ngoba ingelamandla ukulitshela ukuthi kumele likhokhelwe ngubani. Kodwa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni uthi uNyikazino uyaziphuphela.
UNyikazino amandla aclaim ukuthi unayo or iposition aclaim ukuthi unayo ayikho leyo position. I-court yathi umama uKhuphe ungu-acting president ngendlela yokuthi ngiyosucceede ngokusemthethweni ubaba uTsvangirai. Mina-ke angiseyisikhulumi njengoba kwakwenzekele kobulawayo lapho uNyikazino akhethwa khona ukuba ngu-ST. Mina sengu-national executive member nje ngasala phela ngiyisikhulumi sikamama uMakhuphe not esomhlangano. So hhayi uNyikazino ayiso-ST akula le party le akhuluma ngayo ayikho ngoba yena ukhuluma ngeparty yafonywa ngo-2018 akukho party yafonywa ngo-2018 ngo-2018 sasenza i-extraordinary congress i-extraordinary congress nale umthetho osuthe it's illegal in other words it's null and void akufana nento engayenzekanga nje
kuyini pho azakwenza uMakhuphe
akulalutho uDr. Khuphe azolwenza inganekane nje le ngamatopi nje la ayenziwa ngumawo akusole lento nje okuthiwa yi-news akukhona i-news nje yinto nje esiyibukayo nje sizibuza ukuthi sibona i-desperation ukwabona lokhuyana okuthiwa ngama-last kicks of a dying horse ngesilungu siyabaza abasemuva kwentwena le abaye babanikeza umawo imali yokuthi besenza ama-headlines nalawa nje angamsizi lutho kodwa aya konke into umama azoyenza ngoba vela ukholo uthola ukhona la
kulodaba lwemali ephiwa amabandla aphikisayo ngohulumende sibona abanye bathi kumele ize kubandla lenu kanti abakajamisa bathi hayi njengenhlala yenza imali iyakubo ngoba yibo abalamalunga edalela ephalamende ungathini ngalolo daba
ikhothi yarula msakazi yathi yona umuntu owasucceeda ubaba uTsvangirai ngu-Dr. Khuphe yalungisa ingxwabangxoza le ekade ikhozwe indlela uChamisa ayithethe ngakhona amandla so ma ngabe uChamisa wayithatha imali kuqala ezitshela ukuthi ngiyophethe ikhothi sithi akusenguyophethe sokungumama uKhuphe kusoba ukuthi imali izoyakuya kuphi imali izoyakuya kunhlangano ephethwe ngumama uKhuphe
umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. In lezakhamizi zakoBulawayo lithi selitshona lifolele amanzi ilanga lonke kulezi nsuku kodwa lingawatholi ngenxa yokuvalwa kwawo yikhansili okwensuku ezinhlanu ngezigaba ngezigaba ngoba esilela emadamu. Udubo lwamanzi lolu solubangele ukuthi inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ilobele umongameli Emmerson Mnangagwa imcela ukuthi aphathe lolu daba njengokuthi solukusimo esibi kakhulu i-national disaster ngesiNgisi. Umeya kobulawayo umnumzana Solomon Mkuni uthi ikhansili kayenelisi ukudonsa amanzi emadamu ngemfanelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Amanzi kathese silawo kobulawayo semalutshwana kakhulu emadamu ayiwo aletha amanzi kobulawayo. Okwakhathesi ikhansili ikhipha umbiko wokuthi amanzi aku-31% amadamu wonke ongusikisi. And ungathi kunanzela kathi siku April lapho kuzafika khona u-October November esingacabangela khona ukuthi izulu lingaqalisa ukuna kusobala ke ukuthi idolobho lakoBulawayo lazo lohlupho lwamanzi. Ngokunjalo ke sibhalele incwadi kuyikuthi sikhangele futhi ukuthi vele ezikhathini eziningi ezidlulileyo uzakunanzela ukuthi uBulawayo kwevele lohlupho lwamanzi. Uhlupho lwamanzi lolu lubangelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo selakhula selaba lamalokithi amaningi laba labantu abaningi. Ngokunjalo ke izakhamizi zakoBulawayo amanzi asemadamu lawana kawasezenelisi. Yikho uyafica ukuthi esikhathini esiningi siyasiqine sithatha amanzi enyamandlovu aquifer ezibhoraneni leziyana ezeEppington Forest. Ngokunjalo uyafica ukuthi lazo leziyana izibhorane ziyafa kokuphela kugcine ke kungasincedanga kakhulu. Khathesi ungananzela vele zisebenzi zawo zimlutshwana kakhulu. Yikho ke ukuze sibhalele incwadi sifisa ukuthi uhulumende akunanzelele ukuthi idolobho lakoBulawayo amadamu lawana eliwasebenzisayo ngamadamu athiwa kudala usabusa amakhiwa nge-regime ka-Smith. Lokhu ke kwawo lozibuse amadamu athi yengezelelwa kawakho. Yikho ke sasibe sikhuthaza encwadini ukuthi kudeclare kwenza ukuthi imali zibe khona ezingenza ukuthi idamu leliyane legwayisha ngani lalo liphele masinyane ukuze amanzi alo abuye ngapha kobulawayo azophathisa. Kuthi njalo imali enye nxa engaphuma kuyelungisisa izibhorane leziyana ezisenyamandlovu aquifer laphana ukuze lazo zipompe zilethe amanzi kobulawayo.
Kwazi njani ukuthi incwadi ifikile kumongameli njalo likhangelele ukuthi izaphendulwa nini?
Singeke sitsho ngesiqiniseko ukuthi iofisi likamongameli lizaphendula incwadi ngemva kwesikhathi esinganani, kodwa sikwaziyo sonke njalo kutshona kuqomoselwa ngumongameli ukuthi yena umongameli lo hulumende wakhe abantu abalalelayo izikhalazo zabantu. Ngokunjalo ke sikhangele ukuthi incwadi le izikhalazo zayo ziza kuphendulwa ngokuphangisa ukuze abantu basile engozini eziningi ezingabangelwa ukusilela kwamanzi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele avumele inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zibhode ngamankampani avuliweyo okwamanje ukuze zibe leqiniso lokuthi izisebenzi zivikelekile kumkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi akula sisebenzi esimele sisebenze singavikelwanga ngokugcweleyo.
Ama-trade unions phela abameli bezisebenzi ngalesi sikhathi kufanele labo ke bephiwe ke ama-permit ukuze phela bekwanise ukuhamba emakampanini bebone ukuthi lazi izisebenzi eziku-front line kumbe ezibiziweyo ezikwi-essential service ziyathola phela izivikelo ezikwanileyo. Besikucela kakhulu kuhulumende ukuthi ama-trade unions kavunyelwe phela kawanikwe izincwadi ezokungenangena phela emakhampanini zikhuluma lezisebenzi. Sinanzelela zikhangela njalo ukuthi labo ababiziweyo basebenza ngaphandle ngaphansi kwama guidelines kumbe izivezo ezinhle yini ezisemthethweni. Sibona abanenge ababiziweyo baminyele emabhasini njalo lapha abasebenza khona kabanikwa ngake okubavala imlomo namakhala phela ukuze banganikani ke igcikwane. Besicela ke ukuthi uhulumende abone ukuthi imithetho yakhe iyalandelwa. Besizinikela ke thina ukuthi sincedise ngokuthi asivumele ama trade unions ukuthi akwanise phela ukungena emakampanini.
Zikhona yini izisebenzi esezithe zathola uncedo uhulumende athi ulupha abantu abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Uncedo esilubala emaphepheni ukuthi uhulumende unika abantu luphelela ke emaphepheni. Kithi ke izisebenzi besingakaluboni ke lelo ncedo. Izisebenzi ke ziyakhala ukuthi kanti njengoba uhulumende uthi ubhadala imali ezingaka, unika ukudla okungaka, asikuboni lokho kudla, sikubona emanyuziphepheni. Abanengi ke kuzisebenzi, singathi nje izisebenzi zonke, asikabi lezisebenzi ezithe khona sezincedakele.
Umnumzana Japhet Moyo, ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo yilo elilokhu likhokela ngenani lasebebotshiwe besethezwa icala lokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,545 asebebotshiwe elizweni lonke jikelele, abakubulawayo baphose bangene kunkulungwane ezine, 3,775. Iphephandaba leHerald lona lithi umkhokheli wekomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi kuleziphathamandla zikahulumende eziphazamisa umsebenzi wekomishini yakhe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani Studio 7, salubonani basakazi ba Studio 7, mina ngubhanda Moyo komnyama esigabeni kwamagoma village ward 9 Makhulela kulilima West Plumtree. Hayi ningabe linjani umhlaba wonke nje ngoba hey kunzima lapha sibhekane lenkinga eziningi kakhulu. Kakhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ngoba siphila ngaphansi kweSouth Africa leZimbabwe. Lapha into ezosihlupha lapha yimali ngoba imali abantwana basebenza eSouth Africa. EZimbabwe lapha imali ayikho fanele ivele eSouth Africa. Abadala bathwele nzima laba abanye abantwana bavaleleke khona la yindlala. Yebo kudla babaphile kancane kuleli viki eliphelileyo kodwa bavele bethola ke maybe uvele uphila ngaphansi kokuthi uzayithathe komunye uthathe komunye ukuyidlulisela phambili. Kwesibili kulabantu abaphila kwele South Africa bebethembele kulaba abafowethu omalayisha bebaphathela amaphilisi. I-South Africa mpele fani belo kubona ukuthi noma bethi hhayi sizabathumela kube leyinye indlela. Okwesithathu umbhuqazwe ubulela abantwana isikolo kuvele kunzima nje ukubafundisa kubuye kube nje hhayi uNkulunkulu kafake isandla kona lapho kodwa ke sixoxela iso senezo South Africa leZimbabwe. Kunzima ngiyabonga Studio 7 hayi asiphepheni madoda abaseleyo siyobona kho.
Ya namhlanje liyayibona indaba ye-corona ukuthi nxa kuthiwa umuntu kasebenzele ekhaya yakhanini imizi ekhaya ngoba le something ekhaya hayi kabi kwabahlezi lapha egoli belezindlu kumbe bengalamizi ekhaya hayi kabi ilizwe lingasili lakho asilo lakho bakithi uyazi noma kungaba nzima njani kunje eZimbabwe ayisikho ukuthi kulokudla kumbe njani kodwa uyabe uselizweni lakini you prefer ukuyahlupheka kini namhlanje nxa kungenzeka khona ukuthi imisebenzi iphela uyathwala imikhungulu uqonde emzini kaba ngasho ngenye impilayo ngenye icorona layo yokufika khona ngale abantu sebesilwa futhi khona ngale susithi uyahlutshwa liyakubona ukuthi kusebenzela ekhaya bakithi ingakini ingakini la kule nkaba yakho mani uyathola umuntu usehlezi khonapha bakithi uyazi umuntu elemali edlalisa imali khonapha esithenga izindlu eyenzani eyenzani umuntu engasebenzela ekhaya eyakhe ekhaya kungcono uma ulendlu yakho kubulawayo ngoba kukini laphana uyafika uhlala usiba free sibila usozobona ipolisa elikubuzani asozoboneni la uzavuka ekuseni usiba free usendaweni yakini uselizweni lakini usiyaklabalaza la okokutenzani khonapho uzayenzani ngoba lesi simo ungathi uyasikhangela lesi ngendlela esokungakhona uyabuyela kukhona kwana kokudala isimo phela ngeke sisabuyela kwesijayelekileyo la khona kokokuhamba nje abantu bechelesile sokuyahamba kuvuzwa amapasi ebantwini waya waya khona lapha ngoba kusavunyelwa ukuthi umuntu lo muntu ehambe eduze lo munye lokhu nje kulanda kuzotshintsha isimo ngiyalitshela lizabo sengitsho phela awulamuzi awulandlu edorobheni awulangubo awulani nxa abantu betshelwa hayi bakithi sebenzela ekhaya akula muntu olemali ubona abantu bele mizindlu emadorobheni kumbe bele mizwe ekhaya akula muntu olemali ngitsho akula muntu ola even ipeni yena leyo oyitholayo encane okwanisa ukuthi uthenga indlu lapha egoli kumbe urente i-four room the house khonapha egoli uthole umuntu erente ama-double story khonapha egoli yimalini i-double story naleyo oyibhadalayo kulokuthi uzirentele i-one room lo mbhedanyana wakho yakhe le khaya kini le ngoba ma sokunzima sokunje so i-corona le ongelandlebe straight ifuta ngikwazi ungabona ungafundanga kulesi simo lesi angithi uyabona abantu sebedejele ukuthi baye kibo bayehluphekela kibo lasekhaya phela ikhona i-corona kuvaliwe yi-lockdown kodwa sebefisa ukuthi bayehluphekela kibo
elinjani bantu be-studio 7 mina okhulumayo ngufanuel ncube ngisedinga funa ukukhuluma ngokungathestwa kwabantu siyezwa kuthiwa abantu kuthestwa bangaka labanjani njani thina abanye sibe lokuthi kuthestwa njani asikwazi sisemaphandleni vele nto siziphilela leyani impilo vele siyijwayeleyo ngoba ngapha lezi bhorani vele azikho sikhe emthonjeni sinatha vele njengenkomo emfuleni so siyame vele siyaminyana siba amenye kuyaphithizela abantu bayazithelelela emangadini abo besenza vele njengensukwini vele sihlangana njengensukwini vele noma khona lokhu nje sikuzwayo kwemikhuhlane khona lokhu sikuzwela kustudio 7 kuphela ukuthi ukhona mina engingambona ehamba sibile efundisa abantu ngalo mkhuhlane avula
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya kunkulungwane eziphose zingene kumachumi ayisithupha 59,200. Izolo kuphela kufike abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,400. Asebehlaselwe yilo mkhuhlane bona bedlula isigidi esisodwa 1,035,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus yeZimbabwe lilokho likumachumi amathathu lambili. Uhulumende uthi akulamuntu omele axotshwe endlini phezu kokwehluleka ukubhadala irenti kuze kudlule ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele we-MDC umnumzana Nixon Nyikazino uthi umkhokheli wabo unkosazana Thokozani Khuphe sezixotshile kuleli bandla njalo uthi nguye osengumongameli. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-Fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngowa-Fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.